umzimba wakhe usuka emakhosi lapha aphawula khona umsebenzi wakho usuke lapho uza kungena edolobheni lakoBulawayo njengomuntu oyekukhuthaza esukuthi township tourism wayethanda kakhulu ukubabaza kakhulu efusa ukuthi kule ndawo ezimbalwa koBulawayo kwakumele ukuthi abantu bengazilibali sizawuthatha kumzimba wakhe ma sisuka emakhosi ngoba nxa uvele usuke emakhosi kunalokhu abathi i-natural route usuke emakhosi uzongena usendaweni okuthiwa lapho kwakuhlongiswa khona abantu ngesikhathi sikamzimbakazi amathiweshika lapho kule sithombe khona sikasouth zimbabwe abawujoshua ngoma sigasuka laphana siyodlula emsebenzini okugcina laphakathi esebenza khona kakhulu engumuntu oqalise ophawule i-skies metro yethiyona tv ngesikhathi sokuthi ayihlalelisa laphakathi esebenza khona bese sisuka lapho bese sidlula esitho lapha kuthiwe khona isicoco abathi i-civic honors isicoco sedolobha khona koBulawayo bese siyatesta sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomhalelisa ukhona isevisi enkulu yokumhalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abazela indawo lezehlukeneyo zezimbabwe njalo kuzaba lama-presentation ambalwa omsebenzi ukhona ayewenza singatesta lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaqondi usuzaphuma koBulawayo ususiwa elubhane lapho azakuyalala khona ebesevuka ibekwa ngomgcelwane
lapho libhodabhoda edolobheni lakoBulawayo liyabe lihamba labobani njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezincusiweyo
ngoba kusasa kuphakathi kwesiki-Friday kulesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi koBulawayo so ukungena kwethu koBulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abatshayeli bezimoto so abantu abaningi sithi bande beyolinda eBulawayo theatre imoto ezizadlula sizikhubanisa nje lo mzimba kakhondi yizihlobo zikakhondi imoto yakwabo labo makhosi asebenze nabo abalutshwane lama-officers karhulumente esikhangelela ukuthi lo meya so hhayi zimoto nje ezintuthwane abantu bazabe belinda umuntu kazalwa kaphuma emolini eyodwa kuzakuba nezikhulumezi ezimele amatisi asuka khonapho koBulawayo amatisi asuke eHarare amatisi asuke endaweni ezehlukeneyo kuzaba nezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikaBulawayo omuhle nezikhulumezi ezimele ama-generation awo emakhosi ngoba siyakwazi ukuthi imakhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika namhlanje sosithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama-students ayefundiswa angukhonda bese kusiba-ke lwesikhulumelo ezizabe zihlanganisela abaka-city council labakarhulumente
selisiya elupane-ke kuyabe sokuphelile konke okwakoBulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele
ngiyabona liqhawe lapho esikhuluma ngalo esintwini sakithi umuntu uphelezelwa selimisebenzini yakhe umuntu odlulileyo esintwini sakithi kasimphelezele nokumbabhayisa nokusedlulile so sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane abanye bazavuka-ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane
lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywanga inyanga liyakhonona
ngayo ngasukumela unina into eqakathekileyo yokuthi thina sinyelele abama-aji sahambisa isicelo urhulumende wabiza ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa ngurhulumente lokho sakwamela kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhanyele lokunye kodwa satshela saphiwa abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu bale mbono omuningi yohlukileyo.